ibandla lezanu PF lithi sokulungisa ngemfanelo emzingwane high school lapho kuzakwenzelwa khona umhlangano lo ozaqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Lo ngumhlangano wokuqala lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azabe engumgcini sihlalo kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho nyakenye. Inkokheli yebandla leli ikhangele ukuthi izakwenza umhlangano wedayele Politburo kusasa uzalenda umhlangano we-Central Committee ngolwesithathu abantu bedlula 5,000 bengakathi gwaqa emzinwane high school. Umsekeli kanobhala ohlangothi lwabatsha kubandla leli umnumzana Louis Mathutu uthi umhlangano lo uzabe ukhangelane lokuthuthukiswa komnotho welizwe.
Ngombono wethu umhlangano lo lithuba lokuthi sihlubungule udaba lwenotho yelizwe, sikhangelane lokusilela kwezinto elizweni, ukusilela kwemali, njalo sibonisane indlela zokuthi senelise izifiso zika-Vision 2030. Leli lithuba lokuthi siqakathekise udaba lwenotho, okuyinto uZulu afuna kuyizwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthi kumele ibandla leli likhuthaze ukumanyana kwamabandla atshiyeneyo.
Ezinye zezinqumo esizikhangeleleyo ukuthi ziphume kuleyi conference ezayenzakala ezanu-PF ngezokuthi kufuze kuqiniswe indaba yokumanyana kwelizwe, ikakhulu esikhathini abanye abakwezepolitiki bebegijimisa ukuthi kube le ndaba yokuqunywa kwelizwe, njalo lokuthi izilonda ze-ground ezinye ezithe ukuthi zilethwe ngabanye ukuthi zilethe ukuthukuthela lokuzonda elizweni sengathi kungaba indaba ezabanjwa.
Kodwa umunye wabatsha umnumzana Adosiziba uthi ibandla leli kalithuze lethulele lutho uZulu.
Hayi, vele lapha kulanto entsha esikhangelelela, into esiyaziyo ukuthi vele yikuhamba besiyatshela uMnangagwa ephenduke ebe ngokokhela izanu-P F. Akulenye into ezakhulunywa ngaphandle kwakhonokho.
Lokhu kusebenzisa kamisi Harare umnumzana Jenisani Ntungagwa.
Izanu isizama ukuthi engxenye igcine kulabadala laba abangangenanga kukhabhinethi leyi entsha eyabuya sesike saqeda ama-election, lakho njalo ukuthi ingane iyaziphatha iyazilungisisa, ngoba kumele sinazelele ukuthi i-Congress leyi ikhanjiswe ngaphi. Ijwayele uhamba kwendaweni ezithiyeneyo lapha nalapha. Ngathi mina ukubona kwami akulo okunye kathesi, ngoba laphana kuyadliwa, sizuthi kule nkomo eziningi, le nyathi eziningi. Yimputhano nje ukuthi abantu bebonane njalo.
Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kukhanya kunokuxabana phakathi kukaMnangagwa lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga, lobanje ibandla leZANU-PF likuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.